Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigcibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo.
Ama charges akhanyelane lawo awathengisi emthethweni icala.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. Umuonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale le Supreme Court. Lokho kutsho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla le-MDCT, ibandla le-MDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokuthetha. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaxotshwa edale lephalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. Kobulawayo, kulezikhundla zedale lephalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila zithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedale lephalamende ezizancintiswa eziningi ezilithumi lambili lezemakhansila ezingamathumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi, abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izanu. Zananzelela ukuthi abantu bezanu nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga, unikezwe izizathu lezane ezokuphonguvala abantu amehlo. Lokhanyangani abantu be-MDC bayaphambanisa, kanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso ngathi amalungela. So kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se-COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa ngoba kathesi into esifunakala yikuthi sithole usekelo ukuze sinqobe ukukhetho luka March 26.
Ungasitshela ukuthi kulabo abavele bezancintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha.
Indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyaba nama primary election kodwa ngeke ngatsho phambilini ukuthi iningi yezindawo awusoke kudingakali ukuthi ube nama primary election ngoba senza lokho okufunwa nguZulu senza lokho okufunwa umphakathi ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo 2018 so asoke siphilise intando zikaZulu.
Umnumzana Swinda Njirowotsa isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zeMelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo. Izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela munye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission oyetheswa icala elifanayo. Igqwetha elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu. Igqwetha elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyona le inyanga. Bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo. Okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika.
Sihambile emthethwandaba sisiyaqala lokho abakubiza esikhiweni bayithi i-trial ukuthutshiswa kwendaba amadoda lawo esiwameleyo. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama-colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff. Ndaba ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni icala. In other words, sithi thina sicelile emthethwandabeni ukubana we accept to ama-charges. SQN sikubiza sikuthi exception to ama-charges. Nxa umuntu e-accepta to ama-charges uthi yena kunkundla angikwazi lokuthi lapha lingilethe le lokuthi icala engikhayelane lalo yilipi angikwazi ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kusisho ukuthi sifikile emthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni siwathi ngama state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lenzwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langkhona lokubana yena wenzani kumbe uyenzene ecaleni langkhona. Sese senze njalo umthethwandaba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le ya desisho ukuthi amaphepha sinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzileyo. Umthethwandaba wasubunika ke up to umhla ka-24 inyanga ukubana siphenduke court silande ukubana azophendula indaba yethu lesitsho yokuthi lokuthi sidingane court kasikwazi. Right. Sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka-accused number 2 basebesenza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukuthuthiswa kwendaba zamadoda lawa ku-separate omunye lomunye athuthiswe yedwa. The reason why kwenziwe njalo ukubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele Harare belanda indaba le indaba le ibifakwe emthethwandaba phela nge-Friday basho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babhuka lamahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba le iziphela. Basebesitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingaposponwa umhla ka-24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leyi ukubana idluliselwe phambili. Yikho umthethwandaba useparathile indaba lezi ukubana uThaba nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa la ekeni uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa lo lalo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi iverdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza. Lo lalo sezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe echiyene not bechutshiswe kwandawo.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye?
Ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetwa akusho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala. Sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi iyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngobani.
Alo ke ngumnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo ngomvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono izisebenzi kazidlike ama-meetings izisebenzi ziphakathi kwenkinga indaba ayemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi la ma-meetings ke angabi manengi engaphutshisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugqibe lokhu abakuhlangeneleyo singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma meetings sithola ukuthi ama meetings kawakhiphi lutho kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo ukubambekayo kuzisebenzi zijabule, kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku-RTGS kodwa kakube liholo elalivele liyilo elali holwa ngabantu ngo August 2018 ukuze abantu bekhulume kakhulu nge US dollar kwakuyindaba yokuthi sibonake iRTGS iluza ivalu ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga ikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yi-stable currency nxa abantu bengabhadalwa nge US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS so okucakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018 yikho ke okucakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service
umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi iZESA isiyazise ukuthi kuza kuba lokucitshwa kwamandla la kusukwana izilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla eseCaribe. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi wemutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Bank ithi igciwane le-coronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso ye-World Bank. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke bantu bakustudio 7 linjani bakithi bonke bodungamiri mukomo labo bonke abakustudio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi lezizimbabwe. Into engilesimangalayo lapha yileyi ukuthi kade abantu basempumalanga basibangisana ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiqeda du abantu bangcwatshwa namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa ngathi khona abantu sebefile bebelokhe befaka ibhomba abantu befile kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba bantu bempumalanga lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu bempumalanga abasizonda abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile kambe kulo muntu ongafaka ibhomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni. Alike lichiyane lathi bantu basempumalanga even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni namhlanje liseliqothile bonke abantu abethu kasi labo khonapha emathebelelendi sebengaphi sebesemazweni abanye basegoli abanye baseBotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura hundi silent liselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngayo igugura hundi yona le ngithi bakithi shuwa asikeni sikuboneni khonoku lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibolisa lonke ntungameli inkomo ngibolisa nje bonke abasakazi ngibolise nabalandeli beStudio 7 ngibolise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa yiZANU-PF iZANU-PF isokolisa abantu ibuleli ilizwe ibulala abantu ibulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle ikwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnankakho ngeziqu zamehla itshele umnankakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza elizweni lakithi i-South Africa sokugcwela abantu bakho kade uhamba kanjani iyehluleka lokho ukwenza i-ANC instead ithatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngale siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho iye ithule nje bahamba ngale bethi bayalungisa ngamamediata befika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwe ukuthi balandele uyayibona lento leyo so into enjengale kumele kwenzeke kumele ukuthi khona thina sisuke le khaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iqeda lapho yami sizicula hey amafurana babuyele kubo amafurana babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba uyazi kahle ukuthi ngale khaya kulalutho mna ngagoba mmoshile izwe lima ngobongobo akula nto ekhona ephilayo so into enjengale kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakame iphakamele umnango wakho uthi endoda akulungise shanyela indlu yakho ibe clean shanyela indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badliwa zingonya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto befika ngalwe kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwa into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlukunyeze sithathwe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sitshe sabulala ujesu kumele into mazilungise mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungalanto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment yeSouth Africa ya ilungise into ele lokhu elibhizi lapha lokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele mani
bingelele kustudio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli bingelelayo ngifiselana phansi khona le kulilima westung madlambuzi ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezi zihlithela zona sizibonayo laphana kukhasi le-studio 7 ilitshe lesikhumbuzo lafakwa ibhentshi likazulu selihanje labhontshwa le nto ibuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende ongena ovikela abantu njalo upreacha ivangeli lokuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu endaweni enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe ukudestroya isikhumbuzo esilinxeba elikhulu ebantwini ebuye futhi ezobhoma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le nto abantu kagovernment nalo khona mina ngithi igovernment kefanayo eyavimba ubhetshi likazulu ngesikhathi ethi nge-22 sikadisemba ethi khona ukufuna ukuthi kube yisuku lokuthi ma bethi ba-celebrate unity ngebhetshi likazulu ukuthi khona siyakhala because kufele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kwanqinda khona ukuchitheka kwegazi bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubhetshi likazulu angahlangani kodwa kwezinye indawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahambayo ephuma naphaya because awafuni le nto lanto-ANC but ngapha lapha uhulumende ubuya ukhuluma okunye ngemuva ngale wenza okunye. Mina ngeke ngithi kona uhulumende wezano akahlukananga nabathakathi. Umthakathi uyahlehleka naye manje uphuze nayiti umenzele ukudlala suthi kodwa ebusuku ngiyena ezalala ukugibela. Futhi abaholwa nguye yena othuma abana lapho. Ngabanye bakhe yibona abayenza lezo. Ebele ukuthi abana labantu abathi kona ubaba umnangako, ubaba umnangako yibona abayenza zonke lezi. Ngoba abafuni kuvele ukuthi kona kukhulunywa ukuthi kwabulala abantu, bafuna ukwenza ukuthi kona sikugqibele. Senze ngazathi umuntu omuhle kube nengumuntu owabulala abantu.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Labalandeli baka Studio 7. Lokhulumayo nguJoshua Ncube ohlala ngilapha eSouth Africa. Mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe. Kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF. iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele. AmaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa. Umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshenisele ngokubhomba bona abantu vele wababulala kudala ukuthi vele into okuthiwa liNdebele kalifuni. Ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhino oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga. Nanka amasosha ahlala ukuthi agqekeza atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo. Kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugurawoni. Angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yaye nalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala. Namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo. Sokusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye. Akubanjwe laba bantu laba nafo sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga. Konke okwenzakala kubona bona abantu bafilile sikubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule. Bona la amarukhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalele Melika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli umnumzana Amita Mehta ukulandulile lokhu. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi democracy izosurvive ngoba abantu bathembekiyo ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal rights nempilo zabo regardless of umbala wabo. And lana esikubonayo esakubonayo ngo-January ikubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama minority ama rights abo ukuvota ama rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngo-January 6 ikuthi bazame ukuvimba ukhetho olwenziwe ngabantu president ka-Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphazanjaniso. So laba abantu ababizwa ku-January 6 committee abangafuni ukukooperate kumele.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaqotshwa edale lephalamende lakukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.